Namhlanje uzulu wonke emhlabeni jikelele unanzi ilanga lezokutholakala kwamanzi ahlanzekileyo emuntwini wonke emhlabeni jikelele. Umunca wesithupho ezentuthuko ehlelelwe amazwe enhlanganiso ye-United Nations ithi lizwe ngalinye lipha isiqiniseko sokuthi kusiyafika u-2030 zonke izalwane zalo zizabe sezithole amanzi ahlanzekileyo. Kodwa ke izakhamizi zakwelemandebeleni lezakobulawayo zithi zephuke inhliziyo ngoba le yinto engasoke yenzakale kuzo. Zikhala ngokunganaki kukahulumende ngohlelo lwemadebeleni Zambezi Project okwaqala ukukhulunywa ngalo ngamabhunu ngo-1912 kweza inkululeko ngo-1980 uhulumende laye waluthathela phezulu kodwa lanamhlanje luyisifiso nje sikathemba lo-amukela. Indawo yasemandebeleni ikhangelane lokuma kakhulu into enza ukuthi kuhlale kulo hlupho lwamanzi ikakhulu edolobheni lakobulawayo. Isizalwane seZimbabwe uMnumzana Dumisane Sithole uthi akakuzwisisi ukuthi kambe uhulumende ufuna amanzi azaphele du kulindawo yini kufa abantu khona ezathatha amanyathelo ngalolu daba.
Bayilahla imathebreland even bengathi bayaqalisa something kuyaphelela emoyeni bengaze bayiqedisisa. I-airport yabathatha iminyaka leminyaka ukuthi beyenze, wabathatha iminyaka leminyaka njalo ukuthi beqede isithombe esikababa uNkomo. Kuluhlaza and sesidiniwe ngakho kusizisa usizi ngoba kuyenze ngazathi thina akusikho bantwana baseZimbabwe.
Inhloso yalolu hlelo ikuthi kutholakala amanzi emfuleni uZambezi okungumfula ongumiyo. Azasuka lapho-ke aye edamu okufanele lakhiwe emahlanganweni omfula uGwayi loShangane. Asuke lapho-ke athathwe ngezimpompi eselubhekisa koBulawayo. Ngo-2004 uhulumende wake waphithizela esesakha idamu leli kodwa-ke lokho kwaba ngamathe empukane njengoba kwahle kwafadalala sekuthiwa imali yayifuneka ehlelweni lonke ngaleso sikhathi i-$500 million kayikho. Le yinto uMnumzana Carlton Tembo ohlalela oBhengula West athi baziswa ubuhlungu ngalesi sikhathi ngaleli langa lokunanza ukutholiswa kwabantu amanzi ahlanzekileyo emhlabeni jikelele.
Kubuhlungu kakhulu, bayalidinga kathesi, bayalicela ukuthi sicela lisivotele futhi bazonyamala futhi. So ibale yamanzi vele emathebeleni ziswa ubuhlungu. So amanzi aqakathekile ngoba amanzi ayimpilo, singasola amanzi sizozitshabalala.
Abanye bathi bacasulwa ukuthi uhulumende ungumlomo ohlala ompukane ngalolu daba kodwa ezenzweni mpu. Ngo-2009 umphathintambo wogatsha lwezamanzi uMnumzana Siphepha Nkomo wathi uhulumende uselubambe ngezandla zombili lolu hlelo kodwa laye waze watshiya kunjalo. Kuke kwaba le nkampani yamaChina ebigebhagebha kodwa layo yafulathela sekuthiwa akusela mali. Inhlelo zokuthi kuvele ubufakazi bokuthi imali ebikhona isebenze njani lazo zaphelele emoyeni sekudonselwana ngo-2010. Ngozibandlela lonyaka ikhansile edolobho lakobulawayo ibikukuthi leli dolobho lamanzi angahlala okweminyaka emithathu kuphela. Lokhu kutsho ukuthi nxa kungahlasela indlala efana leka-1992 abantu bangafa ngomhawu wamanzi. Isakamizi seMbundane uNkosazana Ntandomoyo ukhuthaza uhulumende ukuthi unganaki ngohlelo lolu kumenza abe ingxenye yokuncindezela intuthuko kwelamandebeleni.
Manje siyakha, akulamanzi, amanzi siyawathenga omgodi amabi anesawudo kodwa sise edorobheni. So mina mbona ngathi i-government ihlulekile, ihluleke kakhulu kakhulu ukuthi isebenze improve i-project yangkhona for abantu bayo.
Ingcitshi zona zithi uhlelo lwe-Matabeleland Zambezi Water Project yokuphela indlela yokuqeda uhlupho lwamanzi koBulawayo okuyinto eqakatheke kakhulu kuntuthuko yale dolobho. Kuyona linyanga umongameli Emerson Mnangagwa wethekelela indawo okuza kwakhiwa khona idamu leGwayi Shangane wathembisa ukuthi lizabe seliphelile kusiyaphela omnyako zayo. Abakobulawayo bona bathi njengoba kudala ziphuma selekana inkulumo ezifana lale bazakholwa ngokubona njengoTomasi. Mele Studio 7 eJohannesburg, South Africa, ngingu Benedict Nhlapo.